Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-5 Ngcwabakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogo amabili lelokuba ngumphathi intambo wezempilakahle kudala inkulumo.
Into esikade kuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo.
Abaphathi intambo beSadak bayahlangana lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-organ troika, kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo abazihlaziyayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lo lugatsha lubike njalo ukuthi inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke layedlula inkulungwane ezine lamachumi amabili lanye 4,221. Leli nani likhwele ngemva kokuba kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1,080. Asebebhubhile ilizwe lonke sebengamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Ibandla le-MDC Alliance selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunika umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga isikhundla sesibili esokuba ngumphathintambo wezempilakahle. Leli bandla lithi isisekelo sombuso asivumele umsekeli kamongameli welizwe ukuthi abe lesikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende. Lithi njalo umnumzana Chiwenga kanalwazi olwaneleyo ngezempilakahle olungenza ukuthi abe kulesi sikhundla. Ibandla leli lithi Mnangagwa ubemele akhethe umuntu ongudokotela kumbe oyingcwethi kwezempilakahle. Okumangalisa abanye ukuthi ngeviki edluleyo kudale le Politburo kuphume imbiko yokuthi uChiwenga engaba esebenza lenye inkokheli yeZANU-PF ukususa uMnangagwa esihlalweni. Lokhu kwabangela ukuxotshwa kwelinye ilunga ledaleleli unkosikazi Cleveria Chizema. UChiwenga ungene esikhundleni esichiwe ngumnumzana uBhadaya Moyo, yena oxotshwe ngumongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. UMnangagwa uthi ukhethe umnumzana Chiwenga ukuze akhokhele imizamo yokulwisana lokumemetheka kwesigcikwane le-coronavirus. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ngaphandle kokwephula isekelo sombuso welizwe, uMnangagwa ukhethe umuntu ovele ezigulela othona igijimela uyakwelatshwa kwele China.
I-Constitution yeZimbabwe, Section 106, Subsection 2, ayivumeli umuntu ongu-president or ongu-vice president ukuthi ephiwe ubuminista kuhulumende. Lokhu kwephula isisekelo sombuso, njalo kuyamangabisa ukuthi ubaba uMnangagwa ama-advisor akhe bamxwayisani. Kuyamangalisa mpela ukuthi uhulumende kaNangagwa yena njalo yi-president yeZANU-PF uhloseni uma ezaphoyinta umuntu ovele ezigulela abantu. inyanga yonke uyaphapha isiye China khathesi njobe China la ivaliwe siyamangala ukuthi uzabe senzani mbeyi kumthiya asikwazi into yokuqala uthiwe engakasiwo umuntu okwafundela ezebudokotela mbe ezesibhedlela mbe uba ngunesi nje kuba ngodali ngibona ngani kuphanana izikhundla ezizama ukuqinisa imilitary government kodwa kunganani uthiwe enga ngumuntu ogulayo ngumuntu ohlala vele ela isaka lamaphilisi siyazi ngesikhathi lesiyana besiyo lomkakhe kwakuthiwa uhlala vele ngumuntu ongani udakiwe ngoba ama-drugs owanathayo anzima mpela
njengebandla baba mafa belikhangelela ukuthi umnankagwa akhethe umuntu onjani
sibona thina be-MDC kungani luhlazo ngesihlobo bathi yingozi ngoba mbona ngani sefuna ukuqedisa abantu bakithi bonke ngomkhuhlane we-coronavirus lapha ede kufuna umuntu oqeqekileyo ololwazi ngezempilo lokulapha lokuthungamela umuntu oqinileyo sonke nje siyagula kodwa phela ubaba le kulembali yokuthi seleminyaka vele esigulela yikho ke mbona ngani njengebandla yingqobe kubantu beZimbabwe ukuthi bakhangele sibili ukuthi kanti laba abantu sebehloseni bafuna ukufezani ngamadlwane nje into le ayisoze isincedise ngitsho i-coronavirus iyabilokhu iphapha isiyaphezulu abantu besifa izibhedlela zizavalwa abantu balapha eZimbabwe sekungani zintandane
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ephendulana lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, unkosazana Fatsai Mahere, enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter uthe okwenziwe ngumnankagwa kusemthethweni. Ngomvulo umnankagwa ukhethe isotsha umnumzana Jasper Chimetsa ukuba ngunobhala kugatsha lwezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela akukaze kwadojwa nje noma yiliphi isotsha elikhulu noma ngu-vice president noma ngubani yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo iveza ukuthi upresident ulahlekile iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo ngokuba phela nxa uthatha ufaka ukuthi akaphilanga kahle siyakwazi simfisela impilo enhle ukuthi alulame kodwa kwamanje kudingeka umuntu okhuthele ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo akhuthaze amanesi akhuthaze odokotela akhuthaze izisebenzi zezempilakahle ukuthi abantu baphile kodwa nxa uthatha umuntu owehlulekayo uthatha umuntu ongelakho ukuqeqisha kuleyo ndawo heyi kuyadlalwa ngalesi sikhathi kulokufa siyamangala ukuthi kuzanywani ke khona lapha yinto embi kakhulu leyo izabulalisa abantu phakathi kweli
Uchi wenga sesike sambona chothoza njalo eklolotela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo umbona esebenza kuhle labezempilakahle na
hayi yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu angithi lisotsha impilo yakhe yonke wazi ukukhemanisa wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani ukuthi kuyakhulunyiswa nalezisebenzi ngendlela efaneleyo kakwazi ngakho ke lapho afakwe khona kafanelanga abe lapho nakancane kulo uminister udeputy minister ongudokotela udeputy minister we-health nguyobe fana ukuthi angene abe uminister we-health aluntu vele ngudokotela kudingakala udokotela hayi izinto uzokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka hayi bantu akasoza kwazi ukusebenza kahle lamanesi akasoza kwazi ukusebenza kahle lamadokotela akakuphiwanga lokho akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha
umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo
I'm
Aba patintambo kanye labakhokheli bamazwe akumanyano weSadak bayahlangana namhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika obuhlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kwele Democratic Republic of Congo laseMozambique. ELeZimbabwe yilo ebelikhokhela umhlangano wayizolo oqhutshelwe ebulenjini owe-virtual meeting. Njalo amanye amazwe aphatheke kulomhlangano yiBotswana, Zambia, Tanzania, South Africa leMalawi. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubonanga ubudlelwano lamanye amazwe olweMinistry of Foreign Affairs and International Trade. Njalo kwenzakale abanye elizweni besithi kufanele umanyano weSadak lweAfrican Union uxazulule ingxabangxoza eziseZimbabwe. Kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwabacatshangelwa ukuthi bebeqoqa ukuthengisela. Lokhu kwenzakale ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa izolo awukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athi ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Sibanda, yena ogcizelela ukuthi ingxabangxoza eseZimbabwe ayikafiki ezingeni laleyo eseMozambique lapho kusokulabahlamuki abesiMuslim abedlulisa amalawulo kumbe eDRC okulempi yomndeni.
Ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe bekuyikuthemba izinto exoxayo ikakhulu khathalele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumjikisisalo we-Troika khathesi. So laba kade besebenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha bekhangalele ukuthi i-AfriSadak izathatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echiya i-Troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu labo kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa. Kufanana nje labantu akade be-celebrator ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi sekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi ikhathe kaChakwera ivele isiphakhi i-liberation movement yajikobhanda okufa efana nezambia. Yikuthi abidlele ixegayo nje ukuthi bekhangelele ukuthi iSadak ingadingi udaba lweZimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi iSadak ikhulume ne-DRC bakhacabangele ukuthi bazakhuluma mhlawumbe bakhulumile ne-Mozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu. Indaba leZimbabwe yiyo sinendaba zamalumenza esabuses kodwa sasiye kunevu esenjengeMozambique ukuthi sokule sekulempi sokukhalayo sokuthikhalisikhala abantu sebebulala.
Kumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe neZimbabwe. Awunyeke wathi ikuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuna ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki.
Ukuthi yena ubaba wabantwana kungetha abantwana unguye ukugcinisisalo weSadak Troika yena lo wokuchaya sekunzima ukuthi siyeqeka kuye ngoba nguye okade vele echa abantu. Yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu sesaphambanisa sangananzeli ukuthi umnawetheka iTroika yena beyngumnakagwa futhi nalo osehle wathi bona abantu akade bachaya kangapastori sekafila lasengayakhona esingakhalela khona usadadelevu wabakufakaindeu wasashiye ekuthukeni. Bese kufithi udaba lokuqapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelane yenzakale kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kalesikali kanye yabenzakala ngama-1980s esisuka ukuthi kuvele kuyinto eyiphatheni ekhulu ekayikhona ephazethi kuwenisadak sezikudu ngakho. Asesedwa nje kumele sifale phansi ngabantu babhonje sizame ukuthi ngokube sizana ngokuthi abanye ngabaterrorist abanjenelokhu kwakusuthuda.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhanye leziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imbiko egcwele ebulenjini le-internet ethi umphathimtambo wezomvikela unkosikazi uPam Chinguri ule gcikwane le-coronavirus ingamanga. Iphephandaba leChronicle lithi kulondoda oleminyaka engamachumi amabili nantathu odlwengule umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lanhlanu 15. Undoda lo ongaqanjwanga igama njengendlela yokuvikela ukuvezwa kwentombazana le ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilichumi lasithoba munwembili. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Ngibona umsakazi wamomuhle awukhuluma lomfana kaSolo uselapha ezimdabula. Hayi, into engenzakala umsakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabozomvikela ukuthi bevale imigwaqo, ukuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona ezana uPF ikhitshwe, ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayesaba ukubulawa, bayesaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise lento okade umeli yenzeka. Ngiyabonga umsakazi.
Yebo, salibonani. Sakubona umsakazi omuhle njani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama ohlukumeza umuntu omnyama, abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasotsha lawo sabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabhrugwe amabhutsa abatshekile, kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amazi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amazi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nisegodla.
Lapha ngalizwa abasakazi beStudio 7 ngoba khuluma. Kanti kahle kahle sicela lisibuzele bona abantu ababezomvikela umkhokheli wabo, libimfonele limbuze ukuthi abantu baboshela ukuthi why besithi abafuni ukusela or abafuni inkohlakalo or baboshelwa ini, ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi why besithi abafuna ukusela, wena ufuna ukusela ukugcwele uqhubeke, thatha amasela la njani ke? So befuna silwe phela manje, sokumele kubulawane phela uma besenza kanje.
Injani msakazi, igama uNkero ngokomoyo. Hayi, mina ngingakutsho nje kuphela ukuthi hey, kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu ngempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So hayi, kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe, kunzima kakhulu.
Ngiyalibingelela mina ngu-Alegi Nyati. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Thina amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu, bona kwabo nje igamente leZimbabwe lendaba nayo kuphela. Bangasutha bona balulame bona konke kuright, abanandaba nabantu. Kunzima kakhulu into eseZimbabwe, iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la e-Afrika.
Sanibonani bantu bakithi linjani? Ngezindawo hayi bantu bakithi, siyabona ilizwe iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankagwa uyayangisa, and umnankagwa kwakuqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamdlonda, abantu bayamenyanya ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ukubhidlize ibandla le-MDC still uyehluleka Mnangagwa. Umnangagwa kube ngangumuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezi zinto zakhe ezingabonakali ukuthi wenzani, kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela abantu vele still bazibulawelwa yi-ZANU PF. Umkhuhlane lo maybe sekungenzeka uqanjelwa umbanga kuthi abantu uyakhuphuka uyakhuphuka, kanti abantu bachekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka. Akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane, abantu bazibulawelwa yindlala ngapho abantu bavalelwa izindlini.
Oh, salibonani basakazi wam Studio 7. Igama lami uNdodana Ndlovu, ngokubuya mbuya enkaya egonya. Basakazi bami, mina kakhulu ngokuhlala ndlini lapha eGoli kwamanje, isituation ikakhulu ngathi isimo sisekhaya asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto ebesisitshelwa ngabadwana nento kade sizibona isikhathi sikankomo ongesikamgabi. And njalo manje lokhu esikubonayo mbona kuwesi, ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi mfuna ukufa mbakhawulisile bethi bengcwaba, kodwa lami mbakhawulisile kakhulu nje emandebeleni. Ngathi uyobheka sokuyilokhu akuthi kuyathunjwa ukukhulume ngezansi sesaba, sokusimeni segugrawundi ongakuthi sasenankululeko elizweni, sibe sesivuza ukuthi kathi manje sokukhululeka nini thina nje amaZimbabwe.
So iyoki sokukuwe wena ofakwe impama uthi lawo uvisela ngaziphi indlela, ngoba siyimpile labo ukuthi abantu bayathathwa bephutshwa belinyazwa senze njani njani. So sokukuwe wena ukuthi uvisela ngaziphi indlela, ngoba yimpi phela lolwa nawe nxa ekuchaya ukuchaza kugade phezulu. Yiwumbono wami ngilawo, singakhuluma sithini sithini sicine sesisola le radio yethu ukuthi ayilancedo iStudio 7 ngaphumba ukukhulunywa kungelampumela, kodwa thina sithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma, sidinga i-action ukuthi nje wazofaka isibhakela wena wenzayo.
Sabona msakazi wami omuhle, akhuluma nomfana kaSolu kuso lapha ezimdabula. Hayi, into engazakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokhu okwenziwe ngabazomvikela ukuthi bevale imigwaqo, yikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona ezanu PF ikhithwe, ikhithwe ngamazwe wonke, ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayesaba ukubulawa, bayesaba ukuchaywa. That's why bengake bekwanise le nto okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo, salibonani. Sakubona msakazi omuhle linjani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama uhlukumeza umuntu omnyama, abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasotsha lawo siyabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabhrugu lama amabhutsa abatshekile, kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okuchaya amanzi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU PF kukhona okuchaya amanzi, ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nisegodla.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elibathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imilayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Nesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, izigaba kumbe ama-states athiwa alenani labantu abalegcikwane elikuzinga eliphezulu sezingamachumi amathathu lane 34. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Donald Trump ephikisana leziphathamandla azikhetha ukuthi zikhokhele ikomiti yokulwisana legcikwane le-coronavirus, athi sokulobubelo zona iziphathamandla zisithi ilizwe alikafiki kusimo sokuvulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe umumo walapho akhona esigabeni seMaryland.
Okwamanje igciwane liyala liqhubekela besiya phambili yonke indawo eMelika, lathi khonapha eMaryland ebingani ike yehlambijana kulezi nsuku, bathi amanani abantu abanjabele igciwane liyakhuphuka likhuphuka nsuku zonke abantu nje sonke sihlale levalweni sizama ukulandela lokho abasitshela khona ukuthi sikwenze singakwenzi sigqoke ama mask lokuhlala nje sikhathana khathana labanye
kukhanya sokulokuphikisana kweziphathamandla zikamongameli Trump laye umongameli Trump ngokuthi ilizwe livulwe izikolo zivulwe labantu babuyele emsebenzini ubona ngani kuhamba njani la
akakuvulilizwe ngibona ngani ikusikwaza ngomkhonto wethu umongameli Trump uthi abantu bavule bavule isikolo kodwa bonke abalolwazi bathi lokhu kuzenza ukuthi into zisabeke kakhulukazi isibonele lapha bakhuluma ngendawo eseGeorgia duze ledolobho lakhona likhulu leAtlanta mbonani babiza ngokuthi iQueen Anne County County lapho izikolo ezivulwe khona iviki lingakapheli nje bathi nani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane uyi 260 loba nje bonke bengabanjwanga kodwa sebecela ukuthi behambe bezivalela kude labanye bonke abantu labo sombo nani nxa ekhuluma ngokuthi kuvulwe ufuna nje lapha kuyabe kusitshita abantu abaningi bazaba lomkhuhlane ikanti abanye baza bangasithiya njalo awuqathele ukuthi akumelanga sikhulu futhi abantwana besikolo bahlale ezindlini labazali abanye bahlala la nabogogo nabokhula sebekhulile bathi igciwani ihlasela kabanzi laba bangani sebekhulile so umntwana engahamba esikolo ethola igciwani uyakwanisa ukuthi umntwana yena yabe engabonakali ukuthi uyagula kodwa nxa sebuya ngikhaya esefike edlulisa lelo gciwane kubazali labogogo labokhulu kusuka ke lapho kube yingozi enkulu
umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika indebele ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathintambo wezempilakahle kudala inkulumo abaphathintambo besadak bayahlangana njalo lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo ogan troika kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.